Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 ngolwesibili mhla ka 27 kunhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
What the government does not know what they're killing people. Government is aware of that.
Ukhulumende uyazi okwenzakalayo. Akuthi kumaranga kuphela. Abantu babebulawa ngama-Russians ePenalonga. Nyakenye kulobaba odutshulwe wafa e-Redding Mine. Onogada bathathwa bavalelwa okwensuku ezimbili kuphela. Ngemva kwalokho bakhululwa.
Izakhamizi zeMarange esigabeni seManicaland okwenjiwa amatshe aligugu amadayimani sezikhweze incwadi yezikhalazo kuhulumende phezu kokuqonga kwenani labantu abaqhubeka bebulawa kulumango.
Sithabe kakhulu sibili ngoba vele abantu laba basebesithwalise nzima. So ngathesi njengoba sesile 100% support sesithabile vele ukuthi akusela umuntu ozasinyika inyanga itsho.
Umthethwandaba waphezulu e-High Court usulahlala ikhatshana udaba lwenkampani yamalahle ewange Collier ebidinga ukuxotshwa kokuphangisa kwabatshengisela emahofisini ayo befuna imali zabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele DRC lamuhla lapho ahlangane khona lomongameli walelo lizwe umnumzana Joseph Kabila. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zeMarange esigabeni seManicaland okwenjiwa khona amatshe aligugu amadayimani sezikhwezwe incwadi yezikhalazo kuhulumende ngokuqonga kwenani labantu abaqhubeka bebulawa selokhu kweza abeZimbabwe Consolidated Diamond Company ukuzosebenzela kulindawo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi zakhamizi ngezisebenza ziphansi kweboja Community Development Trust kanye lechiyazwa Community Development Trust besebenzisana labe Center for Natural Resources Governance CNRG. Zithi lumthetho usuzivimba ukuqhuba umsebenzi wazo wansuku zonke unikeza amandla ukuthi abezomvikela babahlukumeze becatshe ngokuthi balondoloza ukuthula kulindawo kanye labalindi benkampani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ZCDC. Omunye wabaphatheke kubi ngesimo sakuMarange ngumnumzana Malvin Mudiwa onandisa ngocuku ahlangana lalo nsuku zonke.
Izo zizindile kutobha
kunje ngivele emngcwabeni ukuyangcwaba umfowethu. Ngolwesihlanu ngathuma unkosikazi ukuthi ayevikela abadala ukuthi abantu babo abaseko. Bathe efika lapho kula bezomvikela khona kubalelwa ukudlula kuthiwa akala permit. Kulapho silomuzi wethu khona, kulapho kulezi hlobo zethu, kulapho sihlala khona, kodwa kuthiwa kawungeni ngoba ungelayo i-permit. Lo Smith kazange enze okunje. Lo nguye uhulumende wethu esithembe kuye osihlukumeza kangaka.
Abangenela umhlangano batshele intatheli izindaba ukuba lanxa zisaziwa mgceke izehlakalo zokubulawa kwezakhamizi ngoba zibikwa zingena endaweni ezingavunyelwayo akukho okwenziwa ngabezomthetho ukunqabela lokho. Umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance CNRG umnumzana Farai Maguu ulandisa ngasebe kutholile kunhlolisiso abayenze lokhe lindawo yatholakala ilamadayimani.
Not that government does not know what they are killing people. Government is aware of that.
Ukhulumende uyazi okwenzakalayo. Akuthi kumaranga kuphela. Abantu babebulawa ngama-Russians ePenalonga. Nyakenye kulobaba odutshulwe wafa e-Redding Mine. Onogada bathathwa bavalelwa okwensuku ezimbili kuphela. Ngemva kwalokho bakhululwa kwahle kwaphela. Lokhu kubulawa kwabantu kule ndawo kuvunyelwa ngukhulumende yikho kuqhubekela phambili.
Lezi zakhamizi zithi amaviki amabili kawapheli kungezwakalanga izehlakalo zokubulawa kwabantu kulindawo bedutshulwa kumbe ukulunyiswa ngezinja abanye besiyafela phambili. Lomhlangano lentathelo izindaba owenzelwe eMedia Center eHarare ungenwe njalo izakhamizi ezivele lapho kutholakala khona imigodi yamadayimani eMarange kumawodi athi eyechiyazwa Ward 29, eMkwada Ward 30 kanye leChipindirwe Ward 17. Kuvele njalo kuba befika phosi amakhulu amathathu abadinge ukwelatshwa ngoba belunyiswe izinja eMarange kusukela ngozibandlela kusiyafika umpandula wanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.
Idalela phezulu ele High Court selilahlele khatshana udaba lwenkampani yamalahle eyohangekho leyari yona ebidinga ukuxotshwa ngokuphangisa kwabatshengisela duze lemahofisini ale inkampani bedinga ukuthi kulungiswe izikhalazo zabo ezigoqela ukuhlawulwa izimali esezile minyaka zingayinikwa. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Omkabo bezisebenze wangekholiyari company asebetshengisele okwensuku ezedlula inyanga zisewange zithi idali litshengise ukuzwisisa ubuhlungu bezisebenze zenkampani yamalahle ngokubanikeza imvumo yokuqhubeka betshengisela inkampani le ize ilungisise izikhalazo zabo. Unkosikazi Amari Sawulu, omunye wamakhosikazi esisebenzisale ikampani, uthi kuyathokozisa ukubona umthethwandaba ubasekela edabeni lwabo.
Sithabe kakhulu sibili ngoba vele abantu laba basibebesithwalise nzima. So kathesi njengoba sesile 100% support, sesithabile vele ukuthi akusela umuntu ozasinyika inyangisho phandle komthetho wodwa yiwo siwesabayo kuphela. Unless besibeqedelane lathi besinike imali.
Iningi lezisebenzewa ngekholiyari sezile minyaka eminingi zingaholanga, abahola yabahola imali ephansi kulaleyo abayivumelana nenkampani le emba ama lahle. Unkosikazi Sibonisiwe Ndlovu, owayesebenza ewange, uthe isikhathi sesifikele sokuthi linkampani ibaphathe njengabantu ngoba uhlupho lokungaholi solubangela ubuyanga lemikhuhlane eza ngokungaziphathi kwabantu asebedinga ukuphilisa imuli zabo ikakhulu omama.
Isikhalazo zethu ukuthi iwanki kholiyari kayisibone ngendlela njengokuthi lathi singabantu. So silwela amalungelo ethu njengabantu ukuthi siphiwe lelo lungelo. Sikwanisa ukuphila, sikwanisa ukuyakha le mizi yethu ngoba ngikhuluma kanje mina nginje I am 42 years. Ngasuka ekhaya ngizosebenzela abantu abami. Ngikhulumela igroup enye selemuva. So ngathesi umuzi ngokuthi abengikhangela ukuthi njengoba ngiphume endlini yodaka ngiza ngokusebenza engiqhatshwe ikholiyari ngizakwanisa ukuthi lami ngibe motivated ngikwanisa ukuyakha at least indlu yesidina lami ngibe ngumuntu ebantwini. Khathesi imizi selidilika ngapha sengimisi umsebenzi. I'm just in no way. The next thing situation enje ingifosa ukuthi ngicine ngene ebhawu.
Abantu abanengi bachayele amakhosikazi la ihlombe besithi ukubambana kumqoka ekwethuleni kwezikhalazo ngalizwilinye okufana lokwenzakala endabeni zamakhombi ngeviki edluleyo lapho abemanyene bakhonona ngelizwi linye kwahle kwaguqulwa ukwaliswa kokungena amakhombi enzikini yedolobho leHarare. Amakhosikazi la asehlonitshwa ngalokhu asebekwenzile sebelenyanga behlala ethendeni duzane lamahhofisi ewange betshengisa njalo behambisa izikhalazo zabo mihla yonke. Bathi abasoze besuke ewange kholiyari company baze baphiwe izimali zabo njengoba kungasaphileki. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiyuGibson Bebe.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota. IZimbabwe Electoral Commission ithi iningi labantu asebebhalisile ngabasakhulayo. Abangakabhalisi liyakwazi na ukuthi uhlelo lolu lusavuliwe? Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwethu thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungami Lenkomo.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZesni imanyene le Building Resources and Democracy Governance and Elections iBridge ukusungula uhlelo lokuhlomisa intathele izindaba kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo ngamacebo okuphathwa kokhetho bencediswe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka ngakho ke intatheli izindaba lenhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza uhulumende ukuba alungise isisekelo sombuso esitsha kuhambelane lemithetho yezokhetho lokwethulwa kwemibiko ngoba engekela ukwenza njalo ngemithetho ekhona ukhetho alusoze lwaba ngolukhululekileyo. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuzesini ezansi yeZimbabwe, umnumzana Ndodana Ndlovu uchasisa injongo yokusungula uhlelo lolu.
Kusukusela izolo mhla ka 26 kuze kwaba mhla ka 28 silohlelo siluqoqqileyo lapha kobulawayo lapha esinxuse khona onozindaba abavela kuzinhlanganiso ezijenela kuma media awasajeneyo. Injongo yethu ukuthi sibanike ulwazi ukwenzela ukuthi benelise ukwethula izindaba mayelana ngokhetho across the electoral cycle.
Omunye wabangenela umhlangano unkosazana Blondi Ndebele ubonye abezesini lebridge ethi uhlupho ukuthi uhulumende lokhe engakazisi uZulu usuku lokhetho okwenza kube nzima ukulungiselela.
Owalesi sikhathi esingathi siyakusola ukuthi uhulumende lokhe engakafaki maybe ama dates or ama elections and ama processes angkhona angani ayaphuza, so besifisa ukuthi ngayihulumende bayahle betshela abantu kusese lesikhathi ukuthi lokhu yikho kufanele okuyabe kuzayenzakala ngalesi sikhathi kwenzela ukuthi lathi sizilungiselele lengendlela esiyabe sikhangele ngakhona simonitor ngakhona uhlelo lolu lwekhetho lwalonyaka.
Intatheli izindaba esebenzela eGwanda umvelo Zondo ongenela umhlangano wemfundiso ubonye kakhulu lelithuba noma nje ekhala ngemithetho ephathelene lezokhetho lokwethulwa kwemibiko elokhe ingahambelani lesisekelo sombuso.
Ngathanda ukubonga lomhlangano namhla esiyongenele namuhla ukuthiwa yibridge wona organizwe yizesini lama facilitators ayo from Mozambique and from South Africa. Emhlanganweni lapha ama-journalists abuya khuluma kakhulu ngokuthi akhala kakhulu ngokungahlanganiswa kwemithetho yona le esibizwa ngokuthi ngama-draconian laws, le constitution entsha yona le esithi yonkona lokho esikhala ngama-realignment of ama-draconian laws le constitution entsha, ngoba lokhu kwenza ukuthi umsebenzi yama-journalist ibe nzima ngoba ukhona amaketani la abasibophe ngakuthi singaripoti ezinye izinto esiyabe sizibona but uZulu ufanele abezazi.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho njalo okwamanje abantu lokhe besabhalisa ukuvota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo ziphakathi kokuhlomisa uZulu ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze ukhetho luqhutshwe ngendlela eqondileyo, ekhululekileyo njalo elokuthula ukuze lempumela yayo yamukelwe nguZulu waseZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele DRC lamuhla lapho ahlangane khona lomongameli walelo lizwe umnumzana Joseph Kabila. Umnangagwa uhamba lequla labaphathi intambo bakahulumende abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo, umnumzana Simon Khaya Moyo, unkosikazi Opha Muchinguri Kashiri, umnumzana Joram Kumbo labanye. Lanxa injongo yohambo lwakhe ingaziwa, lukhanya luyingxenye yohlelo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika achiyeneyo. Kulandela ukungena kwakhe embusweni ngolwezi nyakenye, umongameli Mnangagwa usethekelele amazwe agoqela ele South Africa, Mozambique, Angola, Namibia, Zambia, South Africa le Botswana, ehamba ichasisa ukuthi wangena njani embusweni njalo ekhuthaza osomabhizinisi ukuthi bazevula amankampani eZimbabwe. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi kuyini eleZimbabwe elingakuthola kwele DRC, kungxoxo lontungamili Nkomo.
siyazi ukuthi kuvele kulobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe le-DRC kumayelana wokuthi uLaurent Kabila onguye owabhubhayo kwisekanti ezeph Kabila wayencedwe ngumugabe namanye amabutho ukuze umbuso wakhe ungapheli. Kodwa asikhathi sekhonapho ukuthi kuwaqala khona ukuthi ngeZimbabwe mbobo imilitary basika basebethatha imigodi yama-diamond ngathi khona balensimi eziningi kakhulu khona imigodi yemali.
I-United Nations yaphuma logwalo olwalukhomba ukubana ubaba uMnangagwa lezinye iziphathamandla zeZimbabwe ngabanye babantu abahuquluza amadayimana e-DRC ngesikhathi eleZimbabwe lize lithumele amabutho kulelo lizwe. Singathi yini mhlawumbe uMnangagwa namhlanje ujonge inotho yakhe alayo khonale e-DRC ebhekane layo?
Iqiniso phela ukuthi into yamadayimani yayivelile inkinga ngoba kulamazizi amaningi akhulunywayo yena kwaqondana laye ngoba kwakule kulokubhizisa kwemalungelo abantu. Yile qiniso lokuthi kulo mnotho omningi kakhulu oqondane layo ngokumazi ukuthi imali zakhona ezisetshenziswayo u-Auxilium Mnangagwa uthola e-border ilizwe lonke enikeza abantu impahla lokudla. Imali yakhona bayithatha ngaphi? Iphuma emgodini. Zizi izimali ezithiwo ukuthi vele zingaphandle kwelizwe. So ngingavumelana lako sibili ukuthi akule migodi emanzi ngale e-DRC yabuMnangagwa.
Ele-DRC lelizwe elisebunzimeni obukhulu kulokulwisana okukhona ubaba uKabila nguntando kayiphikiswa utshaya abantu yababopha njalo nje kulokuzamazama okukhulu kuleli lizwe yini kahle kahle esingakuthola kulo njengeZimbabwe?
Kungela ukuthi ilizwe lakhona liphambanisekile ngaye kulamabhizinisi amaningi engenziwa ngawosobhizinisi beZimbabwe. Kodwa njengoba sitsho kulokulwa okuningi kudlwangudlwangu ubuqili embusweni akula nto ongayifunda kuKabila ngezokubuzwa kwelizwe ngoba yi-dictator.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Ashraf Ghani wakwele Afghanistan uqoqa ukuba lomhlangano kusasa lapho akhangelelwe ukuvuselela inkuthazo yakhe yokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuhlala phansi akhulumisane labalwisayo nabamlwisayo abesiTaliban ukuze bakhumisane umlotha njalo abesiTaliban laba bakhululeke ukuvula ihofisi esigodlweni selizwe iKabul. Elebotswana lethule umbiko wokukhuthaza umongameli Joseph Kabila wakwele DRC ukuthi achiye isikhundla avumele ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo elizweni lelo ngoba ukwalela kwakhe embusweni sokubangela udlakela ukungahlaliseki elizweni lelo osokuphazamisa inhlala kahle kazulu walelo lizwe. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokule nguquko elizweni kusimo somnotho selokhu wathatha intambo zombuso kunsuku esezifika ikhulu i-100 days, iningi liyakuphika lokhu lisithi impilo ilokhu ingakaguquki. Usomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi akulampawu ezikhomba inguquko.
Nanku phela ama-queue amabhenki elokhu eqhubeke njalo, izinto zikhwelile kakhulu kulalapho kade zikhona umgabe buza. Nanku la uMnangagwa uvumile ukuthi hhayi izinto kazitshintshi ndawonye.
Wengezelele wathi okungancomeka ngomnumzana Mnangagwa yikuthi ukhuthaza abantu ukuthi bezovula amabhizimusi elizweni.
URobert Gabriel Mugabe onguye ade senza ama-business aluze i-confidence kaSekho. Lokho singakumaka sithi khwetshu, kodwa ukhuthele emlonyeni lokuthole ebhoda nje ebuka izindawo anganikazazi. UMnangagwa into ayenzayo uyenza ngani ngumuntu ade ehlala eBritain kumbe e-Australia ongikhona esiya kuwo-railways kwenela ngoficana unkosikazi wakho sezibhedlela bezichangani kabakwazi ukuthi sekunjani eZimbabwe. Kumbe kungenzeka sibili bebengakwazi into bona bonathi behlale ezulwini behlezi kuhle. Kungenzeka sifanikithi ukuthi hayi kabake bebona ukuthi iZimbabwe injani.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini iBulawayo Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisani Ncube uthi ukusilela kwemali elizweni kulokhu kuphazamisa umsebenzi wabo.
Sesabhala incwadi sibhalela upresident omutsha so silindele ukuthi konke uzaku-addressa njani ukuthi nathi sikwanise ukuthola i-allocation. Ungananzelela ukuthi ama-big companies like abefuel bathola allocation from i-RBZ forex zobomi nokuthi nxa befuna i-cash bakwanise ukuthi konkona bathole. Vele ama-hostel angikona yani athi labo ama-suppliers abayala ukuthi konkona bathole bathengeko keshu njalo kabayintroduce-anga ama-swipe machine. Ngale ecocash iba bit expensive kithi ngoba ilama-charges anganaphezulu. Siyathatha i-ecocash sibe sesicela abantu nebhakabe befuna ukuthi bathenge umuntu yabe efuna ukusebenzi i-cash yakhe. Nxa ungenzela ukuthatha ukuthi udeyawo lawo uyahlo be-out of business.
Lanxa uhulumende esithi izisebenzi zakhe zizathola iholo le-bonus lonyaka, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe yomnumzana Pride Mokono uthi kuningi okungakalungiswa njalo iningi labasebenzayo liphila impilo yobuyanga.
Aba ye-pension deduction e 7.5 ebanjwa ku-PSDB ningayini. Lesibona imali eningi kakhulu njalo abantu ababalisa abaningi abasuze kufanele ukuthi beyithole. Ingakhishwa imali leyi bachiya bengelayo imali ekwane ukuthi bethole lokho abakufunayo. Okwesibili sikhangele ukuthi imali abathiwayo njenge-rural allowance tshwane thina sikhuthaza ukuthi uhulumende kayenzi ngezele liyenzani ilingane lomholo abawuthayo esingayithi 100% yesalari i-rural allowance ukwenzela ukuthi amatitshala akwanisayo ahlale emaphandleni kwenzela ukuthi imfundo yemaphandleni emadolobheni ilingane. Kakhulu ukuthi ababalisi bonke lezisebenzi nje zonke zikahulumende ithole inkolo engapha ephezulu ku-PDL.
Umongameli Mnangagwa lamuhla ufike kwele Democratic Republic of Congo lapho asekhulumisana lenkokheli yalelo lizwe ekuqhubekeni kwenhlelo zakhe zokuvakatshela amazwe akuzwekazi le-Afrika lanxa iningi lisithi lokhu akuphathisi ekuthuthukiseni umnotho welizwe.
Okay.
Likwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuvinjwa komhlangano wekhomishini ebona ngokukhomisana umlotha lokuxolelana e-National Peace and Reconciliation Commission elubhane izolo ekuseni ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party wemukelwe ngembono etshiyeneyo yizakhamizi zakulindawo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umsekeli kamgcini sihlalo wekhomishini ye-NPRC unkosikazi Lilian Chigwedere uthe engakaqedi ukwethula injongo yomhlangano abasakhulayo labo bahle baqala ukutshengisela behlabela njalo bexotsha okhomishina ababili abavela ezabelweni zasemashonaland. Umnumzana Colin Ndebele isakhamuzi selupane uthi uzwa ubuhlungu ukuthi kuvele abantu kobulawayo bezophambanisa umhlangano welupane.
Thine besikukhangelele la ukuthi okokuqala sibonga ukuthi sokhuluma ngayi indaba eyenzakala la. But okuzwisa ubuhlungu ukuthi kuyebuya umuntu evela kobulawayo ositshela ngezinto ezenzakala eMasouth. Thina singabatsheli ngezenzakalanga lapha eLupane. Besifuna ukuthi siphiwe ithuba lokuzikhulumela okwenzakala lapha ngoba sathi la.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Christian Alliance umnumzana siye phambili moyo uthi ukutshengisela lokhu kuveza ukuthukuthela kwabantu.
Yes, yakubona ukwenzakalayo lapha bathukuthela abantu. Kodwa besifisa ukuthi ngani phela bethukuthele benjalo bavumele nje lozulu wonke akhuluma afisayo.
Umoyo wengeze wathi bekuqakathekile ukuthi kuthunywe abantu abazwisisa ulimi lwabantu njalo kuhlonishwe abakhokheli bomdabu bese kukhuselwa impilo zabantu abazanika ubufakazi.
Sikhayela nxa besithuma abantu ukuthi bazokhuluma labantu. Kuqakathekile ukuthi bathuma abantu abavela kule ndawo abazwisisa ikakhulu ulimi lwabantu. Okwesibili, sikhayela ingani commission leyi iyavula lamahofisi ayo ezindaweni zonke and they catch ama local people ezindaweni ezinjengazana lezo. Okwesithathu, sikhayela ukuthi kaba protect abantu kakhulu those who are going to give testimonies ngalokho kwayenzakalayo abakubonayo sibili. Kumele banike assurance ukuthi those people shall be protected.
Umnumzana Methembe Hilary Hadebe uthe abe commission bekumele basebenzise inhlangothi eziningi ezaziwa njalo ezihlonishwa umphakathi.
Engakuthanda kakhulu ukuthi i-commission ibe kwazi ukuthi maybe indlela ababuye ngayo ebantwini abantu ayibajabulisi kakhulu. Ikakhulu kulezinye indlela kumele bazinanzelele kakhulu ukuthi ngabe buya kuma communities anjengabo Lupane so kumele babuye besebenzisa ama chief, kumele babuye besebenzisa ODA osikomishi, kumele babuye besebenzisa inhlangothi eziningi ezizaziwa ngabantu phansi kuma ward levels.
Omunye walabo abakade betshengisela umnumzana Mandeva Nashanda uthe usola ukuthi abe commission le baze ngendlela yokudelela bengakhulumisananga lenkokheli yomdabu.
Daba lolu olizama kwenzakala lapha thina lusizwisa ubuhlungu ngoba indlela ababuya ngayo babuya ngendlela zokuthi bayasidelela. Aluba ngabantu akade belomcabango oqondileyo bebeza kwenza indlela eqondileyo enjengokuthi kona kufanane lokuthi kona umuntu nxa ngilomntanami ewone komoyo ngale angizihambeli mina ukuya komoyo, ngiyathumela usodombo. Usodombo okwanisa ukuhambelana lami labana abantu okone khona umuntu.
Ukhomishina Leslie Ncube onguye yedwa ilunga lekhomishini okhuluma ulimi lwesiNdebele uthe bazaqhubeka bekhulumisana labantu kuze kube lokuzwisisana.
Njengekhomishini ekhangele ukuthula sizaqhubeka sikhulumisana nabantu bonke. Yebo, yebo, kungabe kulokutshengisela ube khona, but we are saying it's a starting point and sikhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba lokuzwisisana ngoba kuba consultations la esibesiwayenza besiwayenzela ukuthi sizwisise ukuthi iprovince lelupane o abantu abahlala eLupane o eMarch North Province kuyini abafuna icommission ikukhanyele.
Ngeviki ephelileyo umhlangano weNPRC umiswe ngendlela efanayo kobulawayo libandla leMthwakazi Republic Party. Ibandla leli likhonona ngokuthi kungani icommission le yabunjwa ngamalunga angenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abasemhlubulweni waseMandebeleni ngaphandle kwelilodwa okuveza ukuthi ayihlelwanga kuhle njalo akuhlonishwa abantu beMathebele Land. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Esizwe umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usanda kwethula umthetho wokunqabela ukuthunjwa kwabantu. Umthetho lo ubizwa ngokuthi yi-Department of Homeland Security Blue Campaign Authorization Act of 2017. Umthetho lo unika uhlangothi olubona ngendaba zekhaya ole-Department of Homeland Security amalungelo okulisana lesihlakalo lesi njalo lokulimukisa abantu ukuthi banqabele usetshenziswa lokuthunjwa ngabantu mahlayana. Uhlangothi lolu lulohlelo olubizwa ngokuthi yi-Blue Campaign oluhlanganisa inhlangothi zika ulumende eziningi, inhlanganiso ezizimele zodwa kanye lamakampani ukuthi kuvinjwe ukukhahlanyezwa njalo lokuthunjwa kwabantu. Umkhankaso lo uvikela njalo ukuthi kungephulwa ilungelo lukazulu lokuthi ethule akufisayo. Inhlangothi zikahulumende ezikumkhankaso lo zikoqela olwe Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, Federal Law Enforcement Training Centers lezinye ezijeneyo. Uhlangothi lwe-Department of Homeland Security luzimele lodwa lalo luyahlolisisa ukuthunjwa kwabantu njalo luyabopha abakwenzayo lokhu lokuvikela labo ababhekane lohlupho lolu. Alukhethi mhlobo uhlangothi lolu njengoba lunceda abantu abavela emazweni ajiyeneyo. Ngozibandlela umongameli Donald Trump wathi ukuthunjwa kwabantu kuyethusa njalo kumele kuvikelwe. Kulabantu abafika izigidi ezingamajumi amabili lanhlanu 25 million emhlabeni wonke jikelele abasezandleni zabanye ongekho emthethweni.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeMarange esigabeni seManikaland okwenziwa amatshe aligugu khona amadiamond. Amadiamond asezikhweze incwadi yezikhala zokuhulumende phezu kokuqonga kwenani labantu abaqhubeka bebulawa kulumango. Umthethwandaba usulahlele ikhatshana udaba lwenkampani yamalahle ewange yona efuna abatshengiselayo bexotshwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.